bona abasuka bayehlohla abantu ngezinto ezingayisizo bese kusiza sengathi kuvele ebantwini kodwa kuyikuthi ule kulomoya uhaga lohovu ufuna ukuthi umuntu aqhubeke sesikhundleni esidla encinda ngesikhathi abantu behlupheka kodwa engakwazi ukuthi afake izinhlelo ezathuthukisilizwe liyaphambili.
Mnumzana Sithole uthini ngalolu daba?
I-challenge esinayo ukuthi the incumbent according to our constitution ingazi amendwe yena lowo osesikhundleni kade kakumelanga aqhubeke siyaphambili. So nxa laba bezama u-PFF besithi umnankagwa kumele aqhubeke bayasihlolela kuthiwe 15 terms for upresident that is not a problem nxa kuzukuthi amazimbabwenzi afuna kube njani but i-problem yukuthi yena lo ohleziyo kade esesikhundleni akumelanga aqhubeke u-section 328 we-constitution uclear.
Mnumzana Mkhwananzi kuyini okusolayo ngokuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa kuyikuthi kuyamvumela ukuthi abuse?
Yebo, ngiyezwa ukuthi noma kungaze kube kuyaguqulwa kodwa lo onguyohleliyo ongaphakathi kuye akumelanga kube nguye ozovuna ekuthini sokusuke kwengezelwa kwaya kuhlandla lesithathu. Kodwa ngokuningi babameli bezanu ephalamende bazoguqula khona lokho bakwenze kusuke kuvumele ukuthi yena lo ohleliyo abuye futhi kuyo ozovuna ukutshintshwa lokuguqula kwe-constitution. Ilizwe linye ngalinye ikakhulu ilizwe laseZimbabwe alibaswelanga abantu abangaliphatha balikhokhele balihole ngcono kunaye uMnangagwa. UMnangagwa kade wabakhona kusukela ngosuku lokuqala umbuso wezanungena uMgabe busa ubevele khona akukho okutsha asengakuletha manje kwanele esesibole ngomnangagwa abantu basuthi ngombuso wakhe usemdala futhi kuyinokutsha asengakuletha ebantwini baseZimbabwe abale average age eku-30 makahambe ayokuphumula avulele olutsha lungene luphathe uze kube namacebo amatsha ilizwe lihlume kabutsha likhathele ngokube liphuziswa amanzi amadala awempi enkululeko sokumele ukuthi ke bathole umoya omutsha
fumula. Yebo ke siyakuzwa. Mnumzana Sithole, kuyini esingabona kusenzakala lapha kuyikuthi bengazama ukuthi baguqula isekelo sombuso?
Abantu beZimbabwe yiwo abaleduty akhangele iconstitution yakho. Kulento okuthiwa yi-state eyeZimbabwe bese kusiba le-governance eyeZANU-PF. Okwamanje iZANU-PF is the temporal bearer of state authority. I see PF ifuna ukuthi kubanjwe njani. I see okufuze kwenzakale. Okufuze kwenzakale ukuthi nxa kusavumela njengoba savumelana ngotweni ukuthi umuntu ongenayo abe ngupresident ulama-terms amabili. Umuntu yena lowo kufuze abantu ama-terms amabili.
Ungomunye walabo abake bephanyeke udaba emthethwandaba bephikisana lohulumende, ungathi kulula yini ukuthi abantu beziphathele lolu daba ezandleni zabo?
Abantu kufuze bahambe enkantolo. Ngokuthi isikhathi kuyaphumelela, mina nginyamazana esebenzela enkantolo, so kimi ukuya enkantolo yikho kufuze kwenzeke. Yikho kumele sikho silomnyama. Umnyama esinawo ukuthi nxa kule abantu ababona asithi ngama-legislators abangaboniyo ukuthi kufuze si-protect i-constitution, umnyama omkhulu elizweni lo. We hope ukuthi kwenelanga bazacabanga kuhle bakubambe ngendlela eyiyo. Ukutshintsha i-constitution is not a problem, but i-problem ukuthi lo okade ekhona aqhubeke ngoba sesi-violator that very constitution esifuna ukuthi sitshintshe.
Kodwa ongasigqibela ngakho Mnumzana Mkhwananzi ukuthi bengavumelana yini bonke abayibandla lezanu PF ukuthi ancintise njalo aqhubeke busa, kumbe singabona kulokulwisana phakathi kwaleli bani?
Inqubo enziwa kuzanu kuya ngokuthi ngubani ozibambe ngasesidukweni. Izanu namhlanje i-Congress yayo ingakhipha isinqumo sokuthi uChiwenga uselahlekelwe yisikhundla. Kodwa uma kuyikuthi lapho kuyikhona okulele khona umbuso babona sengathi uSiwenga kumele aqhubeke, uzabona kusiyaguqulwa ngemva kwensukwane ezimbalwa sekuthiwa lo othe uSiwenga kaseyikuthi unamanga. So esesimele sikulalele sikuzwa yikuthi njengoba abe ama-war veteran laba babelwela inkululeko kuthiwa yibo abangathi baphikisana nakho, mhlawumbe kungenzeka ukuthi njengoba bona bexhumane nabebutho, abebutho abakufuni. Uma bebutho kona lokho bengakufuni, umnumzana uMnangagwa kasoze akuthole khona lokho akufunayo ngoba ilizwe laseZimbabwe liphethwe futhi likhonyelwa yintando yebutho. Mayibutho lithe lo kona kumele kwenzeke kuzokwenzeka uma ungasuze kwenzeke ayibazozama abakuzama okwamanje bazama ukugqugquzela izigaba ngezigaba zonke zithi silingichizibe ngo-10 zithi ziyakufuna kodwa ilizwi lokugcina lizaphuma embuthweni.